Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Salamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine ekuseni mhlaka 28 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ngesikhathi sokusele inyanga phose eyodwa ukuthi umnyaka wonale oka 2019 sewugqibe, izizalwane zeZimbabwe zithi ubungumnyaka omubi kakhulu.
Impuphu kathesi 10 kg nxa si 110 215 dollars kumbe RTG yasekwazi, kambe uDisembe siyafika abantu impuphu le bazabe beyithola ngathi imali le beyiyona ivela ngaphi, imali igcwele ezandleni zabantu.
Incwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi uZulu weZimbabwe uza kuba lekhefu lekhisimusi elilukhuni kakhulu lonyaka ngenxa yokudula kokudla lempahla kanye lendlala ebhashileyo elizweni.
Ungakhangela uhlelo lwakhe lokulungisa ezenotho uhulumende lonke lokuphumelela noba ungaphumeleli ngendlela esasebenzisa ngayo amasimesi lawo, labe sikhangelele ukuthi ngendlela esizafuna ngayo njalo sikhangelele ukuthi sizakuba lalo yini izulu.
Elemelika linanza ikhefu le-Thanksgiving namuhla lapho iningi elithatha leli thuba ukuhlangana lezihlobo labangane kuphekwe ukudla okuthiyeneyo okugoqela ingalukhuni lokunye.
Bakhona laba basenza ingalukhuni ikakhulu nxa belokuthi bazahlangana labantu balapha, kodwa ungabuza ama-Africans amaningi ingalukhuni hayi abaze bayipheka. Bayapheka chicken, imbuzi, inkomo, okunye nje ukudla esasikudle ngeChristmas kodwa bakudle ngesikhathi lesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ngesikhathi sokusele inyanga phose eyodwa ukuthi umnyaka wonalo waka 2019 siwugqibe, izizalwane zeZimbabwe zithi ubumubi kakhulu. Okunye okudayinisa abanengi ukuthi akulabungcono obukhanya bungaba khona ngomnyaka ozayo. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxele esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Max Mgandla, njalo oyingcwethi ecubungula ezombusazwe ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Umnyaka lowu ulezinto ezimbili. Umnyaka lowu ufanele ukuthi khona wona ngokwawo nga uyafast trackwa, uphele masinyane lolandela, uphele masinyane ukwenzela ukuthi abantu bebuyele ekhethweni masinyane, ngoba akukho kukholisekayo kuwona lumnyaka ukuthi khona hayi umnyaka ungcono ungapheli sike sikholise okunye kukhona khona lokhu ngobesabe singakwazi ukuthi obuyayo umnyaka uyabe usiphathelele. So lumnyaka kawuhluphangise ukuphela, kuphela nje inyanga zangikhona eziziphuzayo ukuthi zihambe masinyane. So ukuze ziphangise inyanga lezo kuhambe ukuthi umuntu ibe lama-programs wona la angapheliyo, ngoba impuphu kathesi 10 kg nxa si 110 215 dollars kumbe RTG yasekwazi, kambe uDisembe siyafika abantu impuphu le bazabe beyithola ngathi imali le beyiyona ivela ngaphi, imali igcwele ezandleni zabantu. Kulo bunzima kwafakwa igazethi lapho kwathiwa khona sekulomthetho, sekule statutory instrument yokubopha osiphatheleni laba behambe 10 years ejele, bathwala imali abantu labesabekayo phambi kwamapholisa, phambi kwamasotsha, phambi kwamagadi jele, phambi kwabo umajistrate, phambi kwamalawyer, bayithwela imali ezitrade nebhenki kakula lutho.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela ukubana umnyaka usuphela, akukho yini ngitsho loku kodwa ongathi hayi lokho okunje kuke kwayenzakala into enhle kakhulu?
Kusukela khona ngoJanuwari kuze kufika thesi, into eyenzakeleyo engazani iphose yaba ngcono kayingcono, ngoba kayikho ebantwini bonke elizweni. Ngamabhasi wona lawa okuthiwa khona abegadwa ngemali elithwane wona asedorobheni, emakhaya kakula mabhasi akhona. Kobulawayo kwafakwa amabhasi lapha aba ngu-76 abuya azokhomishinwa, wonke ahambile angu-70 kusele amabhasi angu-6 asikwazi wona la angu-6 umbe adlala khonapho kobulawayo. Ya amanye la akasiwazi ukuthayanga asehanjisiwe, amanye ayiHarare, amanye ngaphi ngaphi kubo-Chiredzi ngendawana ezithile. So nganceda abantu lakho khona ngalesiphongo ukuthi anceda khonangalo kodwa but kasemathebeleleni phela iqiniswa kaliphumele njalo kodwa ke sithi khonapha edrobheni kube ngconywana ndijana ngobana abantu bagada ngemali ephansi besiyadinga abangasoze bekuthole khona ngale lapha besiya khona abantu bathwele nzima so kakukho kukodwa njengathi mina hhayi lapha kuyabongakala ngaphandle kwamabhasi wana la kodwa ke lawo mabhasi agadwa ngemali yona lena encinyane usiyathenga umentshisi we-$15 edorobheni kwini khona lokho abantu bakuthevi inkuni izihlahla zenhle kakusela iziganyula izihlahla ilizwe lonke leli abantu bethevi inkuni besedorobheni emagumeni lapha zintuthu kuphela akusele environment sibili kakusele lapha edorobheni so kusifana nale makhaya emakhaya kuze kube ngcono ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu angaphumesa kulelana iganga leliyana uyabuye thela inkulu pho ukuhlala edorobheni kusasizani kulobunzima obungaka
lo ngumnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi uZulu weZimbabwe uza kuba lekhefu lekhisimusi elilukhuni kakhulu lonyaka ngenxa yokudula kokudla lempahla kanye lendlala ebhahileyo elizweni. Intengo yempuphu lokunye ukudla okuchiyeneyo okufana lefulawa, utshwala lamanamnete ikhuphukile ngezinga eliphezulu kakhulu kuliviki njalo ikhangelelwe ukuqhubeka iqonga kuze kuyefika ikhisimusi. Ohlaziya izomnotho umnumzana Rachel Shoko uthi eleZimbabwe kumele liqinise ezokulima ukuze lenelise ukuqeda indlala liqinise lomnotho walo. Kodwa utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi endaweni yezifela emlonyeni lonyaka ngikhisimusi abaningi bazazidlela ingqoqo zomlomo.
Ubelo bokuthi into ezilunge eZimbabwe sebesikhangela ukuthi zuline kulinywe kuvunwe njalo amadamu abe lamanzi kwenzela ukuthi senelise ukuthola amagetsi aneleyo. Ngalesi sikhathi lalezo zinto kuyizinto esingelako ukuthi singazitshintsha sizilungise ngamalanga amalutshwana la sesiyele. Ngithi ikhisimusi lalo nyaka ayisilo makhisimusi esingaba lokuthokoza njalo ngithi abantu bengaba lokuthokoza ngalo. Kuzakuba njengolunye usuku abantu olufana lolunye usuku kodwa kungelakuthokoza okujayelekileyo ngakwesikhathi sekhisimusi.
Ngesikhathi esifitshane sesisele akhona yini amasalamusi esingabona mhlawumbe senziwa nguhulumende kube lobubelo elizweni?
Ongakhangela uhlelo lwakhe lokulungisa ezenotho uhulumende lonke lokuphumelela loba ungaphumeleli ngendlela esasebenzisa ngayo amasimesi lawo labe sikhangelele ukuthi ngendlela esavuna ngayo njalo sikhangelele ukuthi sizakuba nalo yini izulu ngoba okuningi ukuthi senze amasalamusi kufuze lathi sizame ukuthi sehlise indleko esinazo eze-foreign currency sizame ukugcina lokulondoloza le-foreign currency siyisebenzise ezintweni ezilobubelo lempumelelo kulokuthi sibe siyisebenzisa ezintweni zokuyidla ezingelako ezingathi yikuthi production loba yi-profit ngoba ungakhangela kathesi i-foreign currency le elitshwana esilayo yiyo sithenga ngayo amagetsi, yiyo sithenga ngayo impuphu yokuthi abantu bedle, yiyo sithenga ngayo lokhu lalokhu okuyizinto okubana ngasivunile yinto esingabe sizithenga emazweni phela silazo. But sesiyaye ukuthi sikufuna amasalamusi, amasalamusi amakhulu urhulumente angawenza yikubana aqondise indaba zokulima laba abalamapulazi abawadada kodwa bengalimi hhayi abanika abakwanisayo ukulima kuqondise kulima ilizwe ukuthi liqonde kufuze njengemizi yonke senelise ukuzidlela lime sidle okwenele thina singaqoqodanga komakhelwane singakhalelanga obani singacakasa ukudla okwane ukuba lokudla okwaneleyo yonke into iyoqonda sesiya phambili.
Intengo yempuphu layo sibone ikhuphuka ngezinga elesabekayo ungathini ngalokho?
Ekukhipheni kwakhe isikhwama esingathi i-budget ubaba omthuli Ncube wakhuluma ngokukhipha imali eyokusubsidiza impuphu amamilazi ade eyithenga umumbi ade ewuthenga e-GMD ungakhangela kulokukhala kokuthi into le bebekhangela isicalo seninyanga ezayo kuvanisithe yaqala ngalesi sikhathi osokwenze bona amamilazi akhweza impuphu ungakhangela bona uhulumende ngendlela ayekwenze ngayo ewuhlile ngakho wayekhangele ukuthi engeza njalo laba bengakhweza abantu balakho la ukuthi beyilethe njengoba inkukhu ingasabhatali duty beyilethe ngasikhale kweze-economics zathi kuyabhalansana ukukhipha i-subsidies le price ezavela ukuthi abantu babe sibeletha impupu besize vela la kuphandle kwelizwe kuza force ukuthi kube le market price ayikhona le price esilaka tezokuhlaka.
Lo ngumnumzana Rethi Shoko ocubungula ezomnotho bexoxa icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemisakazo eTNA. Umphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagesi umnumzana Fortune Chasi ohlangane lebhodi yezesa eholwa ngumnumzana Sydney Zukuto Kata izolo uthi kufanele inkampani yezesa ibunjwe kutsha i-restructuring ngendlela yokuyithuthukisa. Utshele umsakazo weZPC ukuthi kule nkohlakalo kule nkampani ngakho kuningi okufanele ukuguqulwe. Ukuphenya kwecala lenkohlakalo eletheswa owayengumphathintambo obona ngemota zokuhambisa umnumzana Joram Gombo sokufika emaphethelweni, kutsho isikhulumeli seZimbabwe Anti-Corruption Commission ISAC umnumzana John Makamure. Okwamanje ngesilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Hayi, thina sikubonayo ukuthi mina ngakhosi edlulekile ukubusa ilizwe. Into esiyibonayo nje ukuthi nje yena into eyenzayo urana ilizwe njengomuntu orana isipaza shop. So kusalayo ukuthi nje beke phansi zonke intambo enikeze kwishamisa. Ngoba vele kuya ukusoba ukuthi sekuhlulekile ngokuthi i-ground esefuna ukuyenza kathesoka safuna ukuyenza ngendlela leyanoyenza kuqala. Usefuna ukwenza i-ground ukuthi ubulala abantu ngokubancisha udokotela nokuthi yena uyazi ukuthi kumele kusale yena leziphathamandla zonke ze-ZANU-PF abantu abalemali kuphela abayanga bengatholakaliwe khona elizweni sebefika kuphela tu.
Sibona ukuthi uhulumende wethu Emerson Mnangagwa ivele ayilathando lomuntu. Ngikhuluma ngokwamadokotela, ukukhala kwamadokotela umsebenzi. Amadokotela akakhalalanga, alambile njengoba umhlaba wonke ulambile unje. Kunjalo bona abalazelo labantu abafayo. Uhulumende kalandaba labantu abafayo ezibhedlela ngoba yena uyaphangagula, uyaphapha aye Dubai, aye South Africa, aye China, aye sila khona. Khona ngale welatshwa ngamadokotela aholayo, ahola iholo elifaneleyo elibaphilisayo. Angazi ukuthi uhulumende lwesilayo singenza njani ukuze bakithi siphume kulolu hlupho. Yena nguye oyisigebenga ngoba ukufa komuntu kuyinto enhle kuye. Ngezwa buhlungu ngitsho, angazi ukuthi noma esalele embusweni uzabusa bani njengoba phela abantu siyaphela. Ukusa nokusa kwamalanga kufa izigidi ngenxa yokusweleka kwelatshwa.
Yimi Matosi la Studio 7 lapha nesicelo la esama-pensioners. Ama-pensioners kaholi aphiwe imali encane, into ziyadura zonke. Bengicela uhulumende akasithangele lathi njengabantu abantu bakhe seyisabelilizwe leli nama-pensioners silivusa silisebenza. Angihle uhulumende nje sesikhohliwe.
Sakubona msakazi nomlaleli, eqinisweni le ndaba yabafazi khona ngoba umuntu ongumfazi kufanele ebe umntwana wakho, behave njengomntwana wakho. Kodwa abamanje hayi sebehlule labafazi, sebengamaduda nabezindlini la, ngeke usamlawula ngalutho. Hhayi, besekumele siyeke nje bafowethu njalo. Ngiyabonga umfokanhliziyo lokhuluma.
Sayibona kustudio 7, mina igama lami ngu-Adolf. Mina into engizama ukusibuza ngayo ngale government esilayo njengamanje, ngike ngabona kunesinye isikolo besikhuluma ngabo school fees zabo 9000. kungaba le school fees 9000 abantu eZimbabwe bengakholi leyo 9000 angazi ukuthi bona bathama abantu eZimbabwe imali bayithatha ngayo ukuthi umuntu uzobhadalela ischool fees 9000 nge-term kuyimali yomntwana oyedwa ifu labantwana abayi 3-4 which means sikhuluma ngemali esifika kuma-almost over 30,000. So ngisibuza ukuthi yona i-government ithi la abantu bayithatha ngamali kuzoba lesikole esibhadala imali esingaka bona abantu bengaziholi lezi mali.
Hayi, siyabonga. Mina ngikhuluma ngolamlani Ndlovu ngiselupane kuwat 17 emalungu. EZimbabwe amadoda akunzima, labafowethu bahlukuluzwa khona kwaseGoli, kwaseButswana ngenxa yesimo salapha ekhaya. Becela ukuthi uhulumende lo khona azame ukuguqula isimo, engathi impilo ibangcono ngoba izinto azithengeki ezitola kulanto ebambekayo, yonke into yakhona elukhuni kakhulu. Kubuye lelanga lezulu alini, asikwazi ukuthi sizoba yini. Lezi fuyo ziphelile waselupane ngapha, sicela ukuthi uhulumende lo angenele lamanzi awakho alungise izinto. Siyabonga.
Linjani beStudio 7? Mina endaweni leyo yokukhwela kwempuphu leyo, kanti kuzetshona kukhwezwa impuphu leyo, impuphu iyephilisa abantu, ibisikhuthula iprize kodwa imali zingakhuthulwa ebantwini abasebenzayo. So angazi ukuthi kungathi abantu kufanele ukuthi baphile njani. Khona nje vele nje akula ngqondo nje izinto ezenzakala elizweni lakithi. Kambe yona ifuel likhona ilizwe likhweza ifuel every week, kanti abantu imali yangikhona bayithatha ngaphi? Kuqeda lapho nawo baphinde bathi abazingenelayo bevela zisebenzela ngaphandle kuthiwe he kabadeclare imali bazathathela izimali zabo. Angithi uyabo babe bebona ukuthi ngivela ngaphandle, ngivela sebenza. Lokhu ukuthi bafuna ukubona ukuthi imali leyo ngiyisebenza ngaphi, ngiyithola njani. Akusomsebenzi wabo lo. Wathenga amabhasi, wagcwalisa amabhasi. Amabhasi angikhona abantu bazagada belambile yini? Angithi abantu kumele bagade ibhasi leyo basuthi. Nxa belambile ungagada ibhasi usiya ngapha, kula ngqondo vele lokho. Khona manje amadorobha akwatukile imigwaqo, izimota ziyawela ngapha, futhi bafuna ukuthi bafake amabizo abo emigwaqweni ngapha. Imigwaqo file kabayilungise phela imigwaqo yangifona le. Hayi, kunzima shu. Hayi, ngiyabonga lukhuluma lo mali uphahla.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Manje sithanda-ke ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook u-VOA Ndebele. Siya-live streama phela njengensukwini. Silo mnumzana Aaron Dube othi msakazi linjani. Hayi, siyaphila Mthembo lo. Pamela Khumalo othi siyabonga msakazi. Sibonge bonke-ke labo abasilaleleyo lapha. Nxa ulombono okutsho ungawuloba phansi khonapho, sizawuloba emoyeni, sizawubala emoyeni. Njalo nxa ulamazwi okutsho ungawachiya khonapha-ke kuWhatsApp, sizakutshayela ucingo, sizawadlala enjalo emoyeni. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalimi beFrance bathe gwaqa emigwaqweni eya eParis kulelo dolobho, kanye leya kwamanye amadolobho begade amathalakitha abo. Ngendlela yokutshengisela besola ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokunye okuthinta kubi abalimi. Abalimi laba bakhuphele amathaya emigwaqweni beyivala njalo bachitha-chitha lotshani emgwaqweni njengezinye indlela zabo zokutshengisela. Uphenyo olusanda ukuqhutshwa likolitshi le-Harvard University lithi abantwana abazelwe bele gcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza bengelatshwa besanda ukuzalwa basala bele-viral reservoir encinyane, okutsho ukuthi ukwelatshwa kwabo kuyabe kuphumelela yaleli igcikwane. ngulabo abaqalisa ukwelatshwa sebelenyanga ezimbalwa. Kukhanya kuyabe kungalamahluko. Uphenyo lolu lwenzele eBotswana, kusetshenziswa abantwana abangamachumi amane abazalwa belegcikwane le-HIV. Elemelika namhlanje ngolwesine linanza ikhefu le-Thanksgiving, lapho iningi elithatha lelithuba ukuhlangana lezihlobo labangane kuphekwe ukudla okuchiyeneyo okugoqela ingalukhuni lokunye. Iningi lisuka emadolobheni achiyeneyo lisiya kwamanye, njalo kuba lezimota eziningi emigwaqweni kanye labantu emagcekeni endizamchina okubangela uhlupho nxa umumo womkhathi ungamanga kuhle. Njengesiko leminyaka yonke, umongameli welizwe uyaxolela ingalukhuni engasoze iphekwe. Umongameli Donald Trump uxolele ingalukhuni ebizwa ngokuthi ngubutter esigodleni sakhe se-State House, kanye lomngane wayo okuthiwa ngubread. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu olwe-Thanksgiving, sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, unkosazana Musa wenkosi Ndlovu.
Iningi lethu esesihlale lapho kwesikhathi ngibona engathi ilanga lelihlele laza. Mina ngafica abangakithi besenza izinto ze-Thanksgiving. So siyaqhubeka ngalokho lathi.
Kahle kahle kuyini ozakwenza ngaleli ilanga?
Thina sizakuyavakatshela izihlobo, sizakudla njengoba labo besenza abanikazi belizwe. Isikhathi sokuthi sihlangane lezihlobo kuphose kufanele le-Christmas, ngoba siyathatha isikhathi lesikuthi sihlangane labangane lezihlobo, ikakhulu izihlobo nxa kuyo.
Yes, siyasibone njalo ukuthi kudliwa ingalukhuni, i-turkey lokunye nje okuhambelana lalokho. Uyakukhwabitha yini lokho kudla? Labanye bakhanya bekukhwabitha yini, kumbe bagcina befaka inkukhu endaweni yengalukhuni?
Isikhathi esiningi abantu bayabafaka inkukhu, njengathi lathi siyafaka inkukhu. Into nje khona ukuthi bakhona laba abasenza ingalukhuni, ikakhulu nxa belokuthi bazahlangana labantu balapha. Kodwa ungabuza ngathi ama-Africans amaningi ingalukhuni hayi abaze bayipheka. Bayapheka chicken, bapheke imbuzi, inkomo, okunye nje ukudla esasikudle ngeChristmas kodwa bakudle ngesikhathi leso.
Kodwa khona injongo yaleli langa iyagcila yini ukuthi vele kwenzelwani, kumbe hayi sokuphonguba ilikhefu nje njengamanye amakhefu?
Mina abantu nxa bekhuluma ukuthi Thanksgiving sibala ukuthi sizobonga, kodwa nxa abanye bekhuluma bathi liphomba ukuthi li-celebrate ilanga leli, kahle kahle liyakwazi ukuthi ngelani? Mina athi angazi. Into enkulu ukuthi umuntu yabe ngaye emsebenzini athole lalesi sikhathana. But khona ukuthi kuthiwe Thanksgiving, ye lathi siyathatha ithuba leli ukuthi sibonge izinto ezithize.
Kambe ukuthi isisindo salo singedlula esekhisimusi yini ukuze izalwane zeZimbabwe?
Hhayi, angithembi ukuthi siyadlula. Ngibona engathi kuya ngokuthi abantu bangaphi njalo basebenza ngaphi. Ngoba nxa uvele uzathole ukuthi ube lekhefu, kuhle ukuthi libone leli langa. Kodwa ngiyabona ukuthi ikhisimusi seseyinto enkulu nje, abantu babathi hayi ikhisimusi yalapha ifanandle ekhaya. Kodwa ikhisimusi ikhisimusi, kuya ngokuthi ulaba ubani njalo ungaphi. Ngiyabona yinto enkulu yakhona.
Kodwa intengo yakho konke lokho kudla ibizi yini? Kuyeneliseka ukuthi ingqengu bani ngakuthenga?
Ngibona ngathi hayi ikuyathengeka. So siya ngokuthi yina livele belifuna ukuphekana.
Lokho kwenzakala ngesikhathi iningi likhala ekhaya eZimbabwe ukuthi intengo yempahla iyaqonga, njalo impilo isinzima kakhulu. Uthini ngokwenzakala ekhaya lapha nxa abantu bengani balokunene?
Uyacabanga sibili ukuthi thina sihlezi lapha siyadlela siyakholisa. Into nje ezincane engingathi ama-basic needs abantu bekhaya bayaziswela, thina asiziswele and into zakhona ziyathengeka. Kuyenza ukuthi nxa sithatha ikhefu leli sikhumbule abanye bethu. Akulula nxa usukhangela ukuthi abanye basekhaya bayakhala, bakhala ngalokhu nalokhu nje, into ezincane nje ezinjengabosinkwa. Udadewethu athi angizwa kuhle nxa ndihlezi lapha nisidla, ngingazi ukuthi abangakithi badleni.
Loge ngonkosazana Musa wenkosi Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika sixoxela eMaryland. Sithanda njalo kubonga uArmstrong Neil Lynn othi umnanga ka 2020 out of power angkwazi ukuthi yena ukuphenye njani lokho. Umpande amadoda amathema uthi ngezwa kahle nxa sibala lapha Themba Sosizwa kaThesi sondeze i-microphone eduzane uvusa umuzimpo futhi siyabonga msakazi ukusakazela izindaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngesizwe ke umculo wabafana bakagodlwayo becula ke ngomoyi uJoshua Nkomo. Yeboke ngabafana bakagodlwayo labo bahaya umuyi umnumzana Joshua Nkomo. Ngesikhangeleke ezinye zendaba ebezikhokhela ngesikhathi sokusele inyanga phose eyodwa ukuthi umnyaka wonalo uphele. Iningi lithi ubumubi kakhulu, njalo lekhefu lekhisimusi liyabe lilukhuni. elemelika linanza ikhefu le Thanksgiving namuhla lapho iningi elithatha leli thuba ukuhlangana lezihlobo labangane kuphekwe ukudla okuthiyeneyo okugoqela ingalukhuni lokunye. Ayike silugqibela lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sibonga njalo u-Arthur Khumbuncube lo Jason Maphosa labo basikhasile-ke kukhasi lethu le-Facebook lapho esi-live streama khona. Sizahlangana njalo kusasa ngesikhathi esifanayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.